indaba kamoya uGeorge Floyd siyabona lapha abantu benikeza ubufakazi kanti yenxa sikhangelisisa lapha eyi ubufakazi ababunikezayo bonke kuyabonisa nje sobala ukuthi cha kwaba khona ungenzi kahle lapha ngamapholisa owakufanele ukuthi ngabe benza ngcono baphatha uGeorge Floyd ngendlela ebonisa ukuthi bayahlonipha amalungelo akhe njalo bayenza umsebenzi wabo ngobucwepheshe hayi ngendlela abaphatha ngayo ngoba sibona ukuthi bayamphatha budlapha kanti-ke bonke abantu asebesondele beza bezokhuluma ngaba kubonayo bayatsho mpela ukuthi hayi cha amapholisa lapha azanga aluphatha kahle udaba lukaGeorge Floyd noma bezama nje ukuthi balwise ukuthi lo mnumzana akusunguye owabulala uGeorge Floyd.
Nxa sikhangela inhlangothi zombili abatshutshisi kanye lamagqwetha omsolwa ungathi baluphethe njani lolu daba?
Nxa sikhangela inhlangothi zombili kulaba abangamagqwetha abalwela umnumzana uChovin onguyena othe sicala lokuthi waba lesandla ekubhubheni kukaGeorge Floyd mbona ngathi bayazi amazwe zonke indlela ukuza nezizathu ezingelasisindo zokuthi lo mnumzana angaze athola elecala lokubulala uGeorge Floyd. Kanti-ke amagqwetha ayiwamele uGeorge Floyd nemuli yakhe siyabona ukuthi impela beza le mbono kumbe ngathi nje ama-points angathi alesisindo kakhulu njalo aphinda futhi asekelwe ubufakazi esibona bulethwa ngabantu lapha. Kanti-ke futhi sonke sabona emapikitheni lapha mnumzana uGeorge Floyd ebhubha kwakusobala ukuthi impela kwabakhona mhlawumbe ongathi ibuchapha ekuphatheni omunye umuntu okwakubonisa ngempela ukuthi nxa bengayenzanga kahle kumbe nxa bengamanga ukwenza lokho abakwenzayo kuzogcina ebhubha. Njalo abantu babekhona bememeza lapha besho ukuthi hayi mnikele lo muntu kodwa sibona ngathi benza inkani kwaze kwagcina lapho kwaphelela khona. Ngakho ngibona ngathi kuzaba nzima phela kumagqwetha lola uChovin onguye othi sicala ukuthi wabulala uGeorge Floyd ngaphandle nje noma i-system. Siyayibona ukuthi esikhathini esiningi ngibona ngathi ayiso system ethembekileyo kakhulu ngoba iyasuke isekele abamhlophe abanenzondo yabantu abamnyama.